ikhanda leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe kodwa kwezinye indawo ezifana lakobulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo umsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje bekuyi-nomination yama-representatives okumelamela abantu ukhetho olubuyayo. Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa-ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga ukuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu. Abantu bebebazi abantu asebenominathiwe but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athatha i-form anominate. Okusuke kwaba luhlupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ewona.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukhansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi njalo ikakhulu lelaneli lomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kampofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma naye ongumsekeli waleli bandla kobulawayo.
I-nomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens ngibona nganayo kusilona qiniso ukuthi bekungama-citizens ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le-party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle kobulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani yikho i-nomination igcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi lanxa bekhona abakhononayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngaphi.
Asibonanga okunye okubi kodwa sibone nganethi kulabanye abantu ede befuna ukuzatistepa behluleka.
Lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.